tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 24 kuzibandlela 2018 ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Umuntu olimenemene njalo cabanga ukuthi umhlaba uyisiphofu njalo uyisacuthe okubonakalisa khona ukuthi umbuso wabo vele ngumbuso wamagwenga namamenemene.
Umongameli Mnangagwa uthi kaliqondanga inani labantu abazinkulungwane ezingamachumi amabili i-20,000 elibikwa labulawa ngombhuqazwe we-Gugraund e-Midlands le-Matabeleland.
AU is a good platform, Sibili. A platform right. Njoba sinanzelela ukuthi uthwakula kabe kulama presidents angafika 60 kumbe ngithi kabe kulabameli abangafika 60. Okusho ukuthi platform enhle yokuthi sizimakethe njengelizwe.
Uzulu wamukela ngembono ehlukeneyo uhambo luka Mongameli Mnangagwa olokuya emhlanganweni we-African Union.
Njalo umdlali wenguqu odabuka eZimbabwe odlalela elinye iqembu lakwele Botswana ulakho kumiswa ukudlala kulandela ukuthela kwakhe omunye umdlali impama.
Sonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kaliqondanga inani labantu abazinkulungwane ezingamachumi amabili i-20,000 elibikwa labulawa ngombhuqazwe we-Gugraund e-Midlands laseMatabeleland. Ekhuluma namhla kungxoxo ayenze eseDavos kwele-Switzerland emhlanganweni we-World Economic Forum, uMnangagwa uthe kalikholwa leli nani esithi likhanya liphezulu kakhulu. Ukudingisisa okwenziwa iCatholic Commission for Justice and Peace in Zimbabwe yikho okwaveza ukuthi ibutho lwaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe ele-5th Brigade labulala abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili eMatabeleland lase-Midlands, iningi kunguZulu nje owayengelandlela zokuzivikela. Kodwa umongameli Mnangagwa uthi uhulumende wakhe sethethe amanyathelo okulungisisa lolu daba ngokubumba ikomishini ebona ngokuxolelana, kanti laye sesayine umthetho ojonge okufanayo.
I understand that those are the figures that are being flighted, but on the ground I don't think that is the correct figure being flighted in that area.
Ngiyakuzwisisa ukuthi inani lelo yilo elikhulunywayo, kodwa angikholwa ukuthi yilo inani eliqondileyo ozalithola ungaya endaweni okwenzakala khona iGugraund. Okuqakathekileyo yikuthi okwenzakalayo kwenzakala. Kuyini esingakwenza ngakho? Sesibumbe ikomishini ukuthi ilukhangelisise udaba lolu. Kumele sibe lilizwe elilabantu ababambeneyo njalo abathandanayo abasebenza ndawonye.
Ebuzwa ukuthi njengomuntu owayekuhulumende kaMgabe laye ngesikhathi seGugraund njalo ochothozwa ngabaningi abathi laye waphatheka njengoba wayengumphathintambo wogatsha lwabacuphi, uyaxolisa na? UMnangagwa uqine ngokuthi sethethe amanyathelo okulungisisa lolu daba ngokusungula ikomishini yokuxolelana lokukhetha umsekeli wakhe uMnumzana Kemo Mohati ukuthi ekhokhele limizamo.
We are not saying the past must be thrown away from history. It has happened, it is there.
Asicho ukuthi izehlakalo zayizolo kumele zesulwe nje kumbali yeZimbabwe. Kodwa ngisanda kusayina umthetho ojonge ukuletha ukuxolelana elizweni we-peace and reconciliation ukuze labo abaphathwa kubi yiGugraund bakhulume ngezikhalazo zabo ukuze zilungisiswe nguhulumende.
Ekhuluma ngodaba lokhetho uMnangagwa uthe ukhetho lolu luza kwenziwa inyanga kaNtulikazi ingakafiki, njalo uthembise ukuthi luzaqhutshwa ngendlela esobala ezasuthisa wonke umuntu. Uthembise njalo ukuthi kasoze yavumele udlakela lanxa nje ethe izephulamthetho ziyatholakala ngaso sonke isikhathi. Uze wapha umzekeliso weBhayibheli esithi ngitsho le milayo elitshumi abantu bayephula mihla lamalanga kodwa beyazi. Umongameli Mnangagwa ugcizelele njalo amazwi akhe ukuthi bamukelekile abakwamanye amazwe abangathanda ukuzehlola ukuthi ukhetho luqhutshwa ngemfanelo na. Uthe njalo zimisele ukudlelana kuhle lamanye amazwe agoqela eleBhilithane leMelika. Ebuzwa ngokuthi yebo uhulumende wakhe wanquma ukuthi umgabelo nkosikazi wakhe uGrace kabasoze babotshwe alubana bethe badla alubana bethe badala amacala kumbe kwaba lamacala abaweteswayo. Umnangagwa uthe akunjalo. Uthe ababili laba bengephula umthetho akulalutho oluza kwenza bengabotshwa.
We have not given anybody any immunity. What I have promised to my former president and the founding father of our nation.
Akula muntu engimthembise ukuthi kasoze abotshwe. Engikuthembise obengumongameli wethu uMugabe ukuthi uzaqhubeka ethola zonke imfanelo zakhe. Imali akade eyihola lama allowances, isecurity yakhe lokuhamba ngendizamtshina ekufirst class. Ukuya eSingapore ukuya kwelatshwa, sizamncedisa ngakho konke lokho. Kodwa kasitsho ukuthi yiloba ngubani engadala icala. Isikhundla abelaso izolo sizakwenqabela ukubotshwa wakhe ngamapolisa.
Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwadi kwezombusazwe. Umnumzana Dinizulu Macaphulana saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngamazwi kaMnangagwa ukuthi lincane inani labantu ababulawa iGugurahundi kule 20,000.
Ngumuntu olimenemene njalo cabanga ukuthi umhlaba uyisiphofu njalo uyisacuthe okubonakalisa khona ukuthi umbuso wabo vele ngumbuso wamagwenga lamamenemene. Ngabantu lokho bekholwa ukuthi ungabusa ngamanga okuyinto eyingozi okumele ukuthi ngaba yifunda ngombuso kaMgazi.
Uthi udaba lweGugurahundi lolu lisekhethe ikomishini elukhangelayo wakhetha umsekeli wakhe ubaba uKembo Mohadi ukuthi akhokhele imizamo yokuxolelana. Yebo, ubona kusanela yini khonoko?
Kungake baba uGandhi kwanele eqinisweni njengoba umuzwe sithi yena ukhika inani njalo ufikisana lalabo abakhala ngokuthi kufunakala ukuthi umthetho ungenele kulungiswe kucompensate abakhalayo kuxoliswe abezwa ubuhlungu. Ungeke uyilungise indaba ebuhlungu kangaka ngamanga la ngokuzama ukuvala abantu amehlo lokuthi ubenze izacuthe bona bebhekile. Indlu afuna ukuyakha uyakha phezu kochebe-chebe, hayi ngake iqine. Ngumbuso wobumenemene ophela ngobumenemene.
Uthi njalo bengambiza abantu bemathebeleleni ukuthi abuye ezokuma phambi kwabo, ikakhulu abantu abaphathwa kube yilumbhuqazwe, uzahamba ayekhuluma labo. Yebo, ubona ekwenza yini lokhu umongameli?
Angakakwenze njengoba vele sisusela sakhe sukele emangeni. Afuna ukukwenza ukusebenzisa uKembo njenge udlawo lokubamba amalahle. Engaba yisithuthuza kuvuma lokhu uKembo ahambe ncengana labantu bakibo ebathulisa umsindo ebavala amehlo. Kodwa into yabo bobabili abayibophileyo ngiyokuzama ukwenza abantu baseZimbabwe labasemathebeleleni izithutha. Akusoze kwenzeke lokhu, abantu laba bahlupheka kudala njalo bale mehlo, bale ndlebe, bale mqondo, bayacabanga. Yikho nje ngithi indlu yechebe-chebe le ezadilikela phezu kwekhanda lakhe ubaba uMnangagwa.
Khuluma ngodaba lokuxolelwa kwamacala kaMgabe lo mkakhe uGrace. UMnangagwa uthe akusiloqiniso ukuthi wabapha lokho okuthiwa yi-immunity ukuthi kabasoze bathonisiswe nqabe lamacala. Uthi yena bengada lamacala lamhlanje nje bayabotshwa, akulalutho olungenqabela ukuthi isandla somthetho sibafinyelele. Ungathini ngalawa mazwi?
Namazwi ahlakaniphileyo kakhulu, kodwa kumele ukuthi nga uwaqala ngaye yena ubaba ubakwazi ukuthi icala kaliboli lokuthi emhlabeni esiphila kuwo vele into okuthiwa yi-immunity iyabuya ifakwe iphinde iphephuke. Laye ubaba uMnangagwa kwawakhe olawa weGugurahundi lokunye kumele ukuthi ngawuhlale sazi ukuthi asoze iphephuke icala libole liphele kungalungiswanga ngeqiniso kwaboniswana. Lokhu engabe kutsho kwabanye, kodwa kumele aqale ngaye kweyakhe indlu ngoba la iyanethela babugandi.
Umnumzana Dinizulu Macaphulana ucubungula ezombusazwe, sixoxelaye ekwele South Africa.
Inengi labantu elizweni lamukele ngembono ehlukeneyo uhambo lwakuqala lukamongameli Emmerson Mnangagwa lokuya emhlanganweni wenhlanganiso yomanyane wamazwe awezwekazi labensundu e-African Union kwele Ethiopia eyayinikeza inhlonipho enkulu kwaye ngumongameli uRobert Mugabe. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inhlanganiso yamazwe aweAfrika e-African Union ikhangelelwe ukuba lomhlangano wenkokheli zamazwe abensundu owe-Ordinary Session of the Assembly of the Heads of State and Government of the African Union yonale inyanga kaZibandlela mhlaka 28-29 kwele Ethiopia. Esuka eDavos, umongameli Mnangagwa ukhangelelwe ukuyangena umhlangano wakhe wakuqala e-Ethiopia ngemva kokuhluthunelwa intambo zombuso kwayengumongameli uMugabe obephiwa inhlonipho enkulu yile inhlanganiso. Izizalwane zeZimbabwe zamukele ngemibono ehlukeneyo loluhambo bethi luqondile kodwa kuzakuba ngumqanso ukuba uMnangagwa amukelwe yilabo abakade belobudlelwano loMugabe ngoba emhluthunele umbuso esebenzisa ibutho. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Monica Ncube uthe okumqoka ukuthi lokho umongameli azafika akutsho uzakulandela na esephenduke ekhaya.
Hey you, I platform right njoba sinanzelela ukuthi kabe kulama presidents angafika 6 okusho ukuthi I platform enhle yokuthi sizimakethe njengelizwe but okuqakathekile ukuthi khonoko esifika sikukhulume khona ngale yikho yini esizathi siphenduka ngapha sibe yikho khona.
Umfundisi Whiteman Moyo webandla lenkonzo ele Greater Works International uthi umsebenzi kaMnangagwa mukhulu kakhulu njalo ilizwe lisalelwe isikhathi esifitshane ukuya ekhethweni.
Phela siqathanisa lokuthi omunye wakhe osanda kuchiya isihlalo uRobert Mugabe uzathola ukuthi ukwamukelwa kwakhe kakhulu ngamanye amazwe bekugxile kakhulu ekuthini uyenelise ukuthi nxa ephakama phakathi komphakathi wayezwakala.
Evumelana lomoyo unkosazana Abigail Mupambi olwela amalungelo oluntu ngaphansi kwenhlanganiso ye this constitution uthi umongameli kumele asebenze gadalala abone ukuba ilizwe liyavuka.
Njengo president wethu eCA African Union okokuqala ngimbona sibili under pressure to justify existence yakhe njenge president ezamaketha khona iZimbabwe njalo etshengisela ukuthi iZimbabwe isiredi kusebenza lamanye amazwe.
Isakhamuzi sePlumtree umnumzana Thamani Ncube uthi kubalulekile ukuya kwamongameli eEthiopia kulapho abantu abakhangelele ukubona isimilo sakhe njalo iAfrica Union ayilamandla ekuguquleni inkinga ezibhekane leZimbabwe.
Kuyinto ebalulekileyo emphakathini weZimbabwe ikakhulu sikhangelele ukuthi khona umongameli obekade evele ehlala kulimihlangano selokho kwasungula iAfrican Union uRobert Mugabe. Kodwa iAfrican Union ivele yona nje inhlanganiso engela tshintsho engaluletha empilweni zabantu beZimbabwe.
Umnumzana Muhle Masuku uthi uMnangagwa uzabhekana lobunzima bokwamukelwa ngamalunga e-Africa Union ngoba bebelobudlelwano obukhulu loMugabe.
Kuza kuba nzima kuye ngenxa yokuthi labana abantu bebezwana and uMugabe bebemprotectile for such a long time. Yikho ke uma efika kuza ke kumkhathaza. Abanye bazamkhangela ngamacimezo angalunganga kodwa eventually yiclub phela yababusi bazanamukela.
Ambassador Neva Ponde uyaluthakazelela lolu hambo kodwa ufisa ukuba umongameli akhulume ngokuguquka womumo womkhathi.
Lapha siyabonga kakhulu ukuthi umongameli uED Mnangagwa uya eAfrican Union. Lokhu sifuna ukubonga kakhulu but sifuna ukuthi vele ubaba akafika khona ngale. Of course siyakwazi usiwe umhlangano wangukhona wakhuluma indaba yomumo womkhathi. I-climate change is real. So lokhu sibili sifuna ukuthi vele amazwe wonke akhangele into lezi sibili.
Lokhe engene embusweni uMnangagwa usethekelele amazwe awezwekazi le-Afrika abalisa iAngola, iNamibia, iMozambique, iSouth Africa leZambia emizameni yokukhulumisana lalamazwe mayelana lombuso wakhe lamabhizimusi kunye lokhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umsakazo weStudio 7 uthanda ukuthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usixhuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave laku-short wave ku-4930 13860 15460 15580 laku-6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe-live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo-8 PM ntambama.
Izisebenzi zenkampani kagetsi ezesa sezikhuthaze uhulumende ukuthi enze uphenyo oluphathelane lendlela abaqondisi balenkampani abaqhuba ngayo umsebenzi ngoba kuyibo abayibulalayo. Kubika uMavis Gama.
Lokho kuvezwe ngabenhlanganiso yemela izisebenzi zenkampani kagetsi le eyezesa eye-Energy Sector Workers Union of Zimbabwe, ESUS, emhlanganweni lethathela izindaba ngokulandula okuphume kuphephandaba le-Herald okubaveza njengabantu abalobugovu ngoba befuna ukwengezelelwa iholo labo. Unobhala jikelele wenhlanganiso ye-ESUS, umnumzana Gibson Mushunje, uthi inkinga ngale nkampani ngabaqondisi bayo abehluleka ukuqhuba umsebenzi ngendlela ukuze yanelise ukungenisa inzuzo eyiyo, hatshi ingcosana abayitholayo. Umshunje uthi zesa ilakho ukuthola inzuzo enkulu kulaleyo abayitholayo ngokuhlawulisa abamankampani amakhulu okubalisa abemigodi yemba amatshe aligugu ngoba kungekho encintisana layo.
Nobody knows Zesa's account, even the Minister of Energy. Perhaps part on Birini might know. But the new...
Akekho owazi ngama-account ezesa ukuthi ayisima kanjani. Ngisho layo umphathintambo omusha akazi lutho. Engxenye uPatson Mbiriri nguye ololwazi, kodwa umphathintambo omusha uSimon Khayamoyo akazi lutho ngala ma-accounts, njalo kasikholwa ukuthi uzowanikezwa yila masela. Siyajabula ukuba umphathintambo usethe makube lophenyo.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yomanyano wenhlanganiso zezisebenzi elizweni eyeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, umnumzana Jafet Moyo, ukhuthaza uhulumende ukuba akangakuthathi lula osekuvezwe ngabe-ESUS kundlela iziphathamandla zezesa eziqhuba ngayo umsebenzi.
Abakuchoyo phela kuyagcizelela ke esivele sihlezi sikutsho ukuthi ama-organizations amaningi angaphansi kahulumeni ayawa. Ukuwa kwawo ehluleka ke ukwenza i-business ngokuqondileyo kubangelwa singathi ukwehluleka kulabo okufanele begijimise kumbe bebambe izintambo. Kusobala ukuthi ke inkinga kumbe udubo oluphakathi kwezesa lubangelwa ilabo esingathi khona kufanele bekhokhele.
Njenge-ZCTU, uMoyo uthi kungumlando wabo ukudlulisela phambili okuvezwe ngabe-ESUS ukukusa kubaphathi ntambo nxa bengalithola ithuba lokwenze njalo.
Nxa sesihlangana lohulumende ku-tripartite negotiating forum, indaba ezinjengokuthengiswa kwama-parastatal ngezinye izindaba ezisetafulini, yikho lapha sizathathakela ithuba lokukukhuluma ukuthi liyakwazi yini ke hulumende ukuthi ezesa kumi ngayiphi indlela.
Ngempela viki esanda kwedlula iziphathamandla zezesa zethule umbiko oveza izisebenzi zale nkampani njengabantu abangelazwelo befuna ungezelelwa iholo ngesilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini 75%. Kodwa be-ESUS bayakulandula lokho bethi leso silinganiso bekungesabe kwayo ukusungula lapho bezoqalisela inkulumo zokwengezelelwa iholo kungayisikho ukuthi yiso isilinganiso abasifunayo. Balandule njalo ukuba behola imali enengi ohola elutshwana yankhona isukela kumakhulu ayisitshiyagalolunye amadola ngenyanga 900, kodwa ubufakazi obutshengiswe lumsakazo buveza ukuba ohola eliphansi ngothola amadola edlula kancane amakhulu amabili kuphela 222. Bathi kunengi umphathi ntambo wezamandla kagetsi akufihlelwayo yilezi ziphatha amandla okubalisa indlela imisebenzi yamathenda enikezwa ngayo kungela kuthembeka lenkohlakalo ekuqhubeni umsebenzi okwenza inkampani yehluleke ukuthola inzuzo eyiyo kumele iyithole. Benike isibonelo sikasomabhizimusi uWignell Chivayo ocatshangelwa ukuba wayesebenzisana lamalunga ecele le-G40 kuhulumende kowaye ngumongameli Robert Mugabe wanikezwa ithenda ebiza amadola edlula kancane ingxenye yebhiliyoni 684 million awatholiswa ngendlela zenkohlakalo. Bathi kule misebenzi yenkohlakalo eminingi kundlela amankampani amakhulu ahlawulela ngayo amadla kagetsi phansi kohlelo lwe-maximum demand meter. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Lingakhohlwa uhlelo lweStudio 7 Live Talk lapho esiyabe sixoxa kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe labahlala kwamanye amazwe ole Diaspora Forum ngokuvota kukhetho oluzayo. Hambe izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zizavota na kulolu khetho.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Umkhokheli wenkonzo yamakatholika emhlabeni jikelele uPapa Francis wethule umbiko esola ukwethulwa kwendaba zamanga, wakhuthaza intatheli izindaba ukuthi zilondoloze isithunzi salumsebenzi ngokwethulwa indaba ezimqoto njalo ezinika umuntu wonke ithuba lokutsho imbono yakhe lokuzivikela lapho ethe wetheswa umlandu.
Amabhomba ekade ethiywe ezimoteni ezimbili edolobheni leBengazi kwele Libya adubuke abulala abantu abangamashumi amathathu lantathu kwalimala abambalwa lamhlanje ekuseni. Imota yakuqala idubuke lapho okukhonzela khona besimuslim esiqintini se-Al-Salman. Elesibili lidubuke ngemva kwengxenye yehola endaweni inye njalo linakanelwa ukuthi belijonge ukubulala lokulimaza abahlengi lamapholisa abangabe beze kwelidubuke kuqala.
Lamhla kuhlelo lwethu oluphathelane lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe sixoxa lomnumzana Bheki Impilo Moyo ohlala ePretoria kwele South Africa. Umoyo uchasisa ngokwamsusa ekhaya aze alubhekise eGoli kanye lekusasa yemuli yakhe.
Mina ekhaya ngivela eCholocho ngokuzalwa kodwa ngokwakha sengakhe endaweni esiphezini ngaphansi kwenduna uChifu Sikola. ECholocho ngivela endaweni okuthiwa kuseMalanda. Ngokuthi ekhaya ayikho nje into ongayihlanganisa kodwa kawula muntu okhangeleyo ngowami isikhathi esiningi lapha, unkosikazi lapha, abantwana labo bangapha, uzwami impilo nje yona ayikho nje kahle kahle lula. Uyabona ukuthi ukuhlala emzini oyindoda kufana nokuthi sicelisile masingapha eSouth Africa.
Kungcono yini nxa uqathanisa lokuhlala ekhaya?
Dadewethu, into iqiniso ngathi ngiyakhumbula ngo-1988 umza wami u-Abela wathi efika evela ngapha eSouth Africa esekhaya wathi kimi, mzala asambe eGoli uyazibona ukuthi izinto ziqala ukuthi ziyatsheka la. Ngathi mina eGoli ngiyayenzani, eZimbabwe ku-right so. Kodwa uyazicabanga nje from 1988 ngabo-90 yikho lapho izinto ezaqala ukutshintsha khona. Ma ufika efemini ufuna umsebenzi kusasa labo costorage, uyayibona i-costorage yakobulawayo. Uthi ma ufika laphana egedini uyazi kwaqala ukuqhathana ngezibongo, kwaqala nje uyazi ukukhangelelwana phansi lokhu anokubonisayo ukuthi kodwa kungeke ukutsho ukukhomba straight ngomuntu ukuthi la sokuso kodwa uzibonela wena ngokwakho. So mina ngase ngicabanga ukuthi ay ngasuka ke ngabuya ngapha eSouth Africa. Well, iSouth Africa ke simasifika la eSouth Africa hayi kuyazwaneka sibili leso sikhathi bengingela muzi kodwa ngakwanisa ukuthi ngakhe umuzi abazali bami umama yisi ubaba vele besehlala ngapha eSouth Africa endaweni okuthiwa kuse-Orange Farm behlukene and then ngale ngihlala emzini kastepfather then but I manage ukuthi abantwana laba abazalwa lapho ngale unkulu wobaba ngabafundisa mina ngesimo esasinzima ngoba ubaba walo stepfather wayesebenza ezimbricks ungayikhumbula izimbricks kwakuthiwa i-Rhodesia bricks yaba izimbricks kwaba neyokuthiwa i-retrenchment enye babephiwa $8,000 ingaleso sikhathi yayiyimali bayithatha abantu kwaphela kwabanjeyana kodwa wagcine ngalalutho wayehlule ukuthi afundise abantwana kodwa izinto zazilokhu i-situation lokhu i-detorate itshona phansi idadewethu itshona phansi kuba kubi-ke ngoba uma uhlala khathana nakini then kuba ngani kuba expensive le mnotho wangapha e-South Africa la lirandi lakhona njengoba libona nje uma usukhangelwa bona ukuthi hhayi alimanga kahle.
Ikusasa-ke liyacabanga yini ukuthi lingabuyela ekhaya lemuli?
Ekuqala dadewethu kusenzakala into eyenzakalayo naleyana nje khonaphana iqala khonaphana kathesi ngesimo esikuso mina kambona ukuthi i-direction eyiyo ayiqondayo ubaba umnangako upresident umutsha kungathi uyakhangela kathesi kuthiwa kuxotshwa abantu ababathengisayo emgwaqweni abantu labana abatshontsheli muntu and abantu labana ngabantu abanye balahlekelwe imisebenzi ngendlela yokuthi umnotho welizwe wawungasamanga kahle uhulumende nguye okufuze akukhangelela abantu banalabana abazwele ngoba yibo abantu futhi abamvotelayo uhulumende ukuthi abe khona ma kususwa ubaba uMgabe banalabana abantu yibo abanike isapoti kade sikhuluma ngokuthi ngifuna ukuyingenja amayouth uwe engeja ngani amayouth uthi ukuthi uhlupho lweZimbabwe kawulwazi uma uyabuza ukuthi ubuze ukuthi inkinga uhlupho lwenu yini mina sibele ngingahlala nala eSouth Africa okwesikhatshana sena leso but labana abantu angisabathembi bona ngokwabo bengathembani so mina lamahambathembi enkaye kulo amahungahunga ukuthi amasotsha ahamba ngemdududu khona ngale thusela abantu kusenzakalani ngapha kobo Gwanda somewhere kobo Gwanda South or wherever nakhona bekuthiwa kufuze inamba yakurejista leyana ubhalise ngayo ukuthi uzahula ngayo.
Lo ngumnumzana Bheka Impilo Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa sixoxelayo esePretoria.
Wobanini sikukhuza, wobanini sikukhuza, sithi yekeli msebenzi yakho emibuzo felejili.
Ihlongandlebe libona ngomopho tangapha sibegqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Umongameli Mnangagwa uthi kaliqondanga inani labantu abayi 20,000 elibikwa labulawa ngumbhuqazwe wegograwundi eMidlands leMathebeleland.
UZulu wamukela ngemibono ehlukeneyo uhambo lwakuqala lukamongameli Emmerson Mnangagwa olokuya emhlanganweni we-African Union.
Oliver Lelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lo ntungameli Nkomo zalani ku Studio 7 Live Talk. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.